kube kuyisicelo sokubana isikolo seHarare Polytechnic singabeki ipharmacies ngama-US ngoba abazali bethu abayibo abasibhadalela ifees abaholi lawo ma-US bahola ama-RTTS njalo ke kuba nzima ukubana besibhadalele ifees ngama-US njalo yikho besihambisa isicelo saleso ukuthi iHarare Poly njalo bedale lezomthethandaba besikhangelele ukhonokhu besincede ukubana singabhadali ama-US bekukhangele bezelane labazali bethu abayibo abahola ama-RTTS.
Isikolo seHarare Poly sona besithi kuyini okwenza ukuthi sibhadalise imali zesikolo ngama-US dollars?
Isikolo saseHarare Poly sithi sisenza ukubana ama-suppliers ezinto ezitshiyeniyo sebefuna ama-US dollars njalo lokubana i-RTTS liyaluza ivalu into abayikhulumayo bona kodwa kunjalo sime kuthini i-RTTS yakhona imali yelizwe lethu njalo imali ekhulwa ngabazali.
Umthethandaba wona uthethe isinqumo siphi?
Umthethandaba uthi amafundi sibhadale nge-RTTS kuhamba nge-rate lalelo langa ku-interbank nge-interbank rate sibhadale nge-RTTS.
Isinqumo lesi lisibona njani?
Sona isinqumo esilungileyo njalo esingayenzisa abazali bezame ukuyithola kodwa umele azivumele ukubana ifees ikhwele isedlula imali zabazali even ngange-RTTS yakhona ikho mele siwukhangelele njalo sikulwele kathesi.
Abanye bathi yebo lingabe linqobile kulimpi kodwa udongo lokuthi izifundi zizahamba esikolo kodwa azisoze zithole imfundo ngenxa yokuba imali yama-RTTS ingathengi lutho linalikubona njani lokho?
Thina impethu sikhangelele i-academic freedom yinto esikhangeleleyo i-academic freedom for everyone academic freedom ngesikhathi sonke sisaphila and isikhathi sonke sisafunda so akumelanga kuduri ukufunda then le imali eholwa abazali imali okumele uthathwa ngama-fees ngoba akumelanga kuduri akumelanga kube expensive ukufunda kwabantu kumele wonke umuntu ekwazi ukufunda ngemali enale eyiyimali elizwe lethu ngemali enale eyiholwa ngabazali bethu wonke umntwana mele enelise ukufunda ngayo yebo bazathi thiwa i-RTTS alithini but thina i-US labazali bethu i-US abalazi ngabantwana bama-civil servants lama-street vendors abayi-afodi i-US abazali yabona so yinto layo kumele beyicabangele naleyo ukubana ayi-afodi i-US and akula mzali oyiholayo so nxa ungama-RTTS onalawo awube yiwo ngoba yiwanjani iyo a-afodwayo.